Endabeni zethu lamhlanje uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi izikolo lamakoleji kuzavalwa ngeviki ezayo ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Odokotela Empilo Hospital bakhala ngokuthi uhulumende wathenga imitshina engasebenzi kahle kwele India ngemali efika phose isigidi samadola eMelika. Amabandla ezokholo lwesiKristu alungisela imithandazo yekhefu lePhasika ngesikhathi uhulumende wakwele Zimbabwe esithi akumelanga abantu babuthane bebanengi ngenxa yokumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Sokusilela amaphepha okusebenzisa ezambuzini, amanzi ahloliweyo, ukudla kwamagabha lokunye okutshiyeneyo kwezinye indawo kwele Melika, eBritane, eCanada lakwamanye amazwe okumemetheka umkhuhlane wecoronavirus.